So we see card descend about VOA in Debele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Mpalakazi 2022 ilanga leBoxing Day nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ilanga leKhisimusi elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha iningi lingasela msebenzi.
I don't agree with that one hamba celebrator or who put the trial over the movie of the but there is a Christmas. How do you celebrate Jesus Christ that you?
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi lanxa indingeko zokuthi zithakazelele ilanga leKhisimusi bezikhona, udubo ukuthi leli langa emazweni liduma.
Kuyilanga nje elihle elibusisekileyo kakhulu, kodwa lapha eMelika ilanga leKhisimusi liba too commercialized.
Kambe ukuqhubeka esikhundleni okuzakwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe?
Nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbekenzanga icala ngikantolo zizombamba emsula kumbazimbamba emsula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha iningi lingasela msebenzi. Lona leli langa selithathwa njengelanga lokujabula nje kuphela kungela kukhumbula uNkulunkulu lendodana yakhe uJesu Kristu. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ungezwa sokukhala lezingoma emsakazweni lasezitolo ezithengisa kutshiyeneyo uhle wazi ukuthi iKhisimusi isifikile. Iningi lamaKrestu baluqakathekisa kakhulu lolu suku lweKhisimusi ngoba besethi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayona uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza leli langa ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esingujesu osindisayo.
Mina vele I don't agree with abantu abahamba besele beka okuphuzutshwala uvele umuntu uyabezibhuzela utshwala but abesethatha ilanga leChristmas alenzanga zathi kuthiwa ilanga lokucelebrate. How do you celebrate uJesu Kristu that you?
Kodwa ke lolu suku alusathakazelelwa ngamaKristu kuphela, sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kanti ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho okuhamba phambili ngaleli langa. Ingcitshi kwezomdaba uMnumzana Sidumbu Nyandeni uthi kuleqiniso ukuthi kuzwekazi leAfrika ilanga leKhisimusi ngena njengesiko lesiKristu, kodwa ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela lelanga.
Emnyakeni lapha nabo umkhulu kwethu sebemukele ukuthi sekunoKhisimusi, ebesenza amadili ebotshwala kuhlaba inkomo kujaculwe wenziwe yonke kuculwe yonke leyonto kuculwe ingoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKristu angalinanziyo lelanga. Umvangelo zibiza njengombhalo weBhayibhili uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa alelanga. Ngokutsho kwembali yaleli langa etholakala engwalweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo wolwazi iBritannica, umhlaka 25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Isikhathi ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutsho kwalo umthombo wolwazi, amaKristu aqale ukuthakazelela leli langa njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu ngemva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli Mgutshini uthi ubufakazi obukhona yikude umhlaka 25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ukhangela kahle indaba le yeKhisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolu suku, kumbe ngithi bayalucelebrate usuku lweKhisimusi, okuveza khona ukuthi indaba le isaseyimpica abadala, ngoba kumele kube lomehluko umuntu okholwayo nomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolu suku lweKhisimusi. Xa ungathatha iBhayibheli lakho ulivule usukusela kuGenesis usiya kusambulo, ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolu suku lweKhisimusi.
Inengelitho okuqakathekileyo ngalolu suku yikuthi amakholwa amakholwayo ikhefu leKhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula, ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Minister 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngiwuthuso Khumalo.
Kubeka isikhundleni okuza kwenziwa uMongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Enye inkokeli kahulumende wele South Africa egoqela uNkosazana Dlamini Zuma labanye abanqotshwa kukhetho olusanda kudlula babesekela uhlelo lokuthi izizalwane zeZimbabwe ziphiwe ama-permits. Sixoxile lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa, hayi kuyinto esizoyamukela, ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa, njengokubusa kwebandla lelo elibusayo nama delegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala aweteswayo awalasisindo na.
Into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho, ijudiciary, parliament neexecutive, ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa, political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba iANC yona yakhetha ukuthi akunga-adopta i-report ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese imithetho, kusho ukuthi khona yikho lokhu iANC ekukhethayo. Ndiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho utshoni njengebandleli busayo, ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo, ngoba nakho futhi ukubusa akusho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje, kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kutshoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa, ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni, ikakhulu ibandla elibusayo? Kuyatshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa, ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsulwa kumbe zimbambe emsulwa, kumbe kusazophikiswana ephalamende, kumbe kuzokuphikiswana ephalamende, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakho ikhutshwa ngokuphikisana nje, hayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu. Abantu bahambile bafika kuconference bakhetha lokho abakukhethayo, bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo, bamsekele abe ngumphathi wabo. So kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize noma bengazwani ngomuntu othize akukho kuba lodlame ngenxa yalokho kuba nje ukuthi into ekhona iphikiswana bahambe bayophikisana baqede bakhubeke ngemini ngokuphatha izwe labo
umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa eZimbabwe community in South Africa ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC chabo
Uba manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge WhatsApp
Studio 7, siyabingelela ku Studio 7 linjani, sakazi bethu bakhe. Hayi siyabonga ukusithulela inews ezimnandi. Hayi akukho esikuphawulayo silifikisele iChristmas enhle kuna ngapha emazweni.
Ngithanda ukubingelela ngilapha kokulawayo ngithanda ukubingelela abe Studio 7 konke labasakazi kuphela ngisithi ikhisimusi enhle kini lonke ngathi lingaba le khefu elihle siyabonga Sanja, ne, Studio 7, ya, kela ungoma leyi eyirumbezwakala lapho bathi benkosi ebitshwa uChrist kande mhla ka 23 kuDisemba, 23 Disemba, ekuseni enyezini zasekuseni leyi kule rumba lapho mabeqeda ukukhomenta abantu lapha ye, erumbi yanilimazezindi manyitshakala mani, mani. Kela nje noma ningangithumela inbox imfulu ikhala imfulu please ngiyayifuna le rumba khala nje amakani indo like oyikwasa kwasa ayachaya le rumba le manje chaya in short
sibali sibali nobuwa nobuwa bomu nolona bolula veriyo abantu yala benvale ngela
Yosefa Studio 7 abantu kwanda kamana mu L2 le umsebenzi sasenkayi hey athina sisemazweni lapha sibalekela izweni lakithi kunzima kunzima hayi asicela isilungiselele izwe bakithi bantu sicela isilungiselele izwe
njani yazi malakhe inkomo ukhuluma ingathi akusho umuntu wawomthwakazi akusho umuntu wesintwini kungathi abantu even abanengi besona ngento enziwa ngukhulumende ubandlululo olukhona olwenziwa abantu besintwini wena uzibone ingathi uright ngokuncoma lokho okwenziwa ngukhulumende kuzoliphelela kwelinye ilanga okungapheliyo kuyahlola lizohamba liyohlala nabo khonale empumalanga laba bantu laba abesishavini abantu bethu bafeyila ezikolo wona uthi kuright khona lokho emabhoda kuqhatshwe abantu bempumalanga wona uthi kuright khona lokho amafemu kobulawayo avalwa ahanjwa khona lesosville wona uthi kuright khona lokho imigwaqo iqeda abantu bakithi ayilungiswa kodwa lempumalanga iyalungiswa wona uthi kuright khona lokho iziphi izikole ezakhiwe emadepheleland abangazitsho bathi bazakhile kodwa lempumalanga ziyakhiwe wona uthi kuright khona lokho abantwana bethu bafundisa isishona into abanga
abangayaziyo ema clinic omama bethu bafuzwa ngesishona into abangayaziyo bona ukuthi ku right khona lokho zinuka amakhwapa malakhe inkomo kuzokuphelela kwelinye ilanga.
Ngabe ninjani emsakazweni basakazi nabalandeli ka Studio 7. Mina ke ngizothanda ukubonga kakhulu inhlelo elisidlalela zona ikakhulu lolu hlelo odlale ngeSunday uthandeko zintimkandla esinikeza ilizwe elincane ebelini eliyakha kakhulu ekhuluma ngama birthday ukuthi wena since wazalwayo uletheni abantu bayajabula na ngokuthi waba ukhona emhlabeni ngamazwi amancane kakhulu but amazi akhayo amazi akhulisayo bengithanda ukulibonga Studio 7 ngalokho and ngithanda ukulifisela iChristmas enhle sengani nomnyaka lozayo 2023 ingaba muhle kakhulu kulela lizwe naseZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu umsakazi.
Kini longa mashabizi kuti unkomo longa nje longa ngirelo swangizi yakhala manje yakhala ngokuze ngisavale izimali kathi swangizwa kuyilwele into yokuthi amazwali avale izimali kuyenzakala sengihambe ngazangaqeda imali angisakwanisa ukuhamba ngenxa yokuthi izimali zeSouth Africa ngiyafisa ukuzohlala phansi kodwa kuyayifuna ukuthi siyazi ukuthi ukudla komhlaba wakho kufuna imali. Ngicela swangizi kini longa mashabizi iziprayikele ngabantu ngibone ukuthi okwazi kuyikwini yalwelani kuthi abantu bayadefendana hayikho ukuthi sithi siyakhuluma ngemali yethu bese ukuthi siyakhuluma ngezombangazi asikhulume ngezombangazi sikhuluma ngezimali especially ezihole njengabanye abantu behola okuyisicelo sami esikhuluma kini siwangilizi ngoba siyazi ubuso benyoka noyese ewaqala inampunzi imaheba asuka lapho ka-MTD so usigonga sikwazi ukuthi waqala hambo waqalele ekuzeni MTD usigonga sigonga siyamazi kodwa ubuso benyoka waqalele emaheba emaheba sasuka lapha sala MTD so sonke siyacela kuko konke bantu ngize ngikhuluma labafowethu laba abaneni baziyo uMpisi uHaina acela uHaina liyisekende imali yami yasivalwa ku 2010 still manje ngiyahlokola ngiyacela kini lonke Haina noBomen Bomen waseplant uHaina ngazi ngowasekhesi nabanye labo maphosa ngiyacela kini lonke mahlaba esekendeni ukuze lami imali yami itholakale lami ngifuna ukuthi lami ngidlele abantu abami sengifelele ezizukulwane ngisela abantu ngiyabonga.
Siyajabulisa lokho kwenziwa ngabantu beplant. Hayi siyabonga siyajabulisa ngathi izindawo zingagcina ulimi lwazo lugcine ngoba nje ezimbabwe akusishona nesindebelo akusemashona namandebelo ahlala lapho siyaziqhenya ngabantu beplant siyaziqhenya nabasegwanda nabafuna ulimi lwabo lube sezikolweni lungatshabalali aluhlale lukhona siyaludinga ulimi lwezakhamizi bezigcinele indawo zabo siyabonga.
Studio 7 salibonani ninjani? Hayi thina siyaphila mpela akulantembi baphila njani abanye bonke nje bonke zihlobo zethu zonkonkomo okande bonke nje bonke mablas bonke baphila njani? Hayi thina siyaphila siyaphila mpela. Hayi sicela izindaba zenu lezi lisipha zona sibili amanga namafoni lisifakele zona zimnandi awulensuka lisifakele mani. hili sifagile zona ntola nimbali yamyotu yamgari vili bale sivili ino kumalu bale bale mpeli ngeni ywanti ngeni hae binti ya mponi selapa wea uza la babantu naba nave kuluma Mr. Chris nave kuluma uza beti ye matemele lindi ye zinzela zira iti ye watini wati ye wana manga la babantu la vezano la hantu vezano bala manga maza manga maboba piki sinto bayeza baku bula la beku kibile mfocholo isu wapo le piki sibeti bena bakwazi abantu laba balunga ngalapha balunga kathezi ngasikhuluma kanje so hamba ngumntu nge road ekuthiwa nga two post road esha uthi kusesharja buhwa uzobona ukuthi umgwaqo unjani akula mgwaqo ima ya amacha John Smith semilili ilike ngangakwazi ilike yamile endlele amilili ukumila kusela umuntu esihambayo hamba amagodi uthi abantu bakhona za ikuthi nje ukuthi lati abantu zirongo ukuthi singazwe impupho kuphela yatoya zigijima ngempupho udla kuphela udla into ehluphayo ekela ngingakhulumi kakhulu ngoba into engifake ulaka lo thank you ngiyabonga 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 ngomo ngiyabonga isihlobo sami ngiyabonga jonga thank you
siyahlupheka sicela amazwi namazwi ngendaba yabo abantu bezanuphela ukukhohlisa abantu kwabakwaziyo bengakhulumi ngisoke khuluma amanga intsha igcwele ekhaya kayisebenzi lutho kwakula misebenzi kambe indaba bengazweli abantwana bezimbabwe balungisa ilizwe babheke ukutshontsha izimali abantu bezanuphela babonakala ebulentini belutshanisa kabo labo kodwa kababotshwa uJob Skhala wabotshelwa into efana nalebona abayiqubhuzelayo kodwa kwamabotshwa ngoba amapholisa ngabezayo ojaji ngabezayo kambe kuzaze kube nini bantu bezimbabwe sihlezi sikhangele ukuthi uzanuphepho kayenze kahle asivumeni tuzanuphepho ayisiphathe kuhle abantwana bafundile abantwana babanamisebenzi baklamele ezetifiketi ngoba imisebenzi ingekho besuka ezweni lezimbabwe sizwe besiya kwamanye amazwe besiyahlupheka njalo kwamanye amazwe abanye bayathalwa abanye banezwani kwamanye amazwe siya kuvuna kusenza ilizwe lakithi kalinamahloni umongameli wethu akabi namahloni wokuzwela abantwana bakhe begcwele ilizwe lonke behlupheka kangaka yena ngoba ezibona nezidlela kahle bengahlupheki benza abakufunayo ebantwini kodwa lizazilifike ilanga benza kanjalo nebukadisenari kodwa babonakala sebehleli egangeni besidlala izinyamazana ngokuba isikhathi sasesifikile lisiyeza esabo isikhathi luyeza usuku lwabo ngoba kabasizweli ngoba abalandaba lathi kodwa bafuna ukuba sekuthi bavuna
Big Naz.
Sitike lala ngokuthula mampintsha yena obhubhe ngomgqibelo. Wezimelika asebehlala emazweni bathi lanxa indingeko zokudakazelela ilanga lekhisimusi ezifana lokudla lempahla entsha kutholakala lula, ilanga lekhisimusi emazweni liduma. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko ukhona kakhulu babakhande, ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela ikhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokuselebrate, izavuka le-chai breakfast elamathela amabhansi into yonke enhle, lihambe e-church liphenduke li-chai brunch, libhode imizi lemizi yezihlobo lizikholise lunch. Kuzabuya i-lunch, then after lunch kuchayezeni kido lani lani lani, kube lilanga nje elihle elibusisekileyo kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisimusi liba too commercialized, lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize. Abantu batshona belayinile ezitolo befuna ukuthenga izinto, akufanani lalokho esasikwenza ekhaya. Kodwa ngiyalanzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi ikhisimusi ayisafani lakudala. Abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe, kodwa hayi ayifanani ngisho namhlanje. Ikhisimusi yekhaya ilokukholisa okukhona. Lapha eMelika nje okuqakathekileyo ukuthi livuke litshintshane nama-gifts, then lisuke lapha liyekudla idina i-lunch kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani, kodwa abanye liyazenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hayi, ngabe emazweni ikhisimusi ingani i-commercialized kakhulu, ayifanani naloko ekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abaselebrate ikhisimusi, kodwa beyiselebrate for ama-different reasons. Bakhona ama-Christu aselebrate-ayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi holiday njalo, bebekhona njalo abanye abezezinye izinkolo bakuthatha labo ngenye indlela. Kodwa ikhisimusi lapha eyaselebrate-wa siyawazibele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas, kulo Santa Claus omelelwayo okuthiwa uvela khona le enopho ezokupha abantu amagift through-irozenini ichinini lapho okomlilo khona. So iyaselebrate-wa lapha ngobuningi babo, kodwa njengoba ngitshilo phambilini ukuthi i-commercialized into yakhona. USanta kumele alethe izipho, okutshoyo ukuthi kumele abantu begijime bethenga ezitolo, kufihlwe izimpahla kuzivulelwa abantwana ekuseni ngakufake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ingapha isuka ikhisimusi yakhona, kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi sekhisimusi.
Umnumzana Busane Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York lapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Ilanga lekhisimusi elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi, ngapha iningi likhala ngokuthi alilamsebenzi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi lanxa indingeko zokuthi zithakazelele ilanga lekhisimusi bezikhona, udubo ukuthi leli langa emazweni liduma. siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.